Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izulu kanjaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 14 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
In reciprocation, I then took the decision of inviting Matebeleni Collective and their civic society associates to State House here so that we could have a conversation.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangana labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleni Collective lamhlanje koBulawayo.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wakabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle.
Abasekeli be-MDC bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai wabhubhayo. Uhlelo ngoza Friday liviki sileqembu lomculo elibizwa Makhwapheni and Quality Superstars. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMatebeleland Collective koBulawayo bexoxisana ngendaba ezimqoka kulumhlubulo welizwe ezigoqela ukuxazulula ingxaki yombhuqazwe wegugurawundi, ukutholiswa kwamathuba alingene kwezenotho lakwezombusazwe, ukutholiswa amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo kunye lezikolo ezifundiswa ngababalisi abazi ulimi lwendawo lokunye okwehlukeneyo. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abantu abakade begcwele amabhasi amane lamhlanje bathwalelwe e-State House koBulawayo ukuyaxoxisana lomongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa. Kuhlaziwa ukuba uhulumende engabe esedlale indima enganani ekuqondiseni izikhubeko ezibhekane labantu beMandebeleni ezibalisa umbhuqazwe wegugurawundi, ukusilela kwamanzi, ezemfundo lomnotho kanye lokutholiswa kwamathuba kungela nkethabe chabi. Umnangagwa uthembise ukuba uzazama okusemandleni akhe ekuboneni ukuba izikhubeko ziyalungisiswa loba nje engacacanga ukuthi uqala nini.
In reciprocation, I then took
nithethe isikhathi sokunxusa amalunga eMatebeleland Collective ukuza lapha e-State House ukuze sizokhulumisana kulandela umhlangano wethu esawenza nyakenye ukuze sibonisane kwedanisa ukuba kwingxosana osekuthe kwenziwa kuze kube manje kulokhu esasivumelene ngomnyaka odluleyo.
Amalunga eMatebeleland Collective asole uhulumende ethi akulanto emqoka asethe wayenza kusukela ngomnyaka odluleyo. Omunye wabalombono munye kuyisikhulumi seZipra Veterans Trust uRetired Colonel Bester Willie Magwizi.
Well, akakayenzi lutho uhulumende in my view. Kufuze ukugcwalisiswe in word, letter and spirit. Kodwa ke iword ingakwanisa ukulahlisa, ispirit imbona ngathi kasikho. But then hayi, it's an acceptance. But iya public apology ke. Osekhaya uzabakwazi ukuthi wavuma ubani.
Umabhalani weGwanda Residents Association, umnumzana Bekezela Madumafuzwayo, uvumelane loMagwizi.
Kuze kuphume ukuthi kumele abuyeze khuluma le mali leMatebelele indaba yegugurawundi. But kala ma-answers ngegugurawundi. Ngupho ukudlula phezulu, the only answer ithile ukuthi lijongani ukuthi angikho genuine. I-genuineness yakhe sexpect ukuthi siyibone nge-action. As astele program of plan ukuthi sisuka lapha ku ground size city akakukhulumi this is the second time esenza njalo wasuka ukuqala ngoba wasuka esixabanisile kwa divide Matabele collective sahlangana lo mnangagwa we didn't come out with any answers la namuhla futhi sesiphindile sahlangana there are no answers eziphuma kuyazidlalelwa nje there's nothing that came out of this meeting sesikhuluma iqiniso sisi bekuye kuze ixoxa nje kulifanele ukuthi seralini kamnangagwa ikho nje kuphela desukulandile
unkosikazi Hildegard Mufukare owelupane Women's Development Trust uthi uhulumende asekwenzile kuphansi kakhulu kulalokho ababekukhangelele
uhulumende asekwenzile kulutshwane kulalokho esasikukhangelele kodwa esikuthandayo ukuthi kukhanya ungathi kuthiwa kule will ukuthi benze ezinye izinto so sikhangelele ukuthi kuzahlalwa phansi futhi kuhumongamela ebona le cabinet yakhe babona ukuthi kungenziwani njalo kunye sikuthandilele iqiniso ukuthi akufihlwe iqiniso kalikhulunywe njengoba linjalo nje
abasakhulayo balokhu behlaba omkhulu umkhosi ukuthi lokho bevalelwa phandle kukho konke njalo abantu abasuka phandle kwezigaba zabo yibo abathola amathuba amaqala kulabo Ingatsha zikahulumende ezehlukeneyo zithembise ukuba zizazama ukuthi zigcwalise izicelo zabantu loba nje bengakatholi amandla okwenza lokho kuhulumende. I-commission ebona ukukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission layo icalwe ngokungafinyeleli ebantwini njalo isikhathi sokuqhubeka isebenza sesiseduze lokuphela kungela mizamo yokuya edale ukuba iphi eminye iminyaka ukuze ilungisise udaba lombhuqazi weGugurawundi oluyilo oluphambili kundaba ezihlupha abantu eMandebeleni ngimele iStudio 7 yikobulawayo eState House ngingu-Anastasia Ndlovu
Umahluli womthethandaba waphezulu emaswingo uJustice Garaine Sumawadze ufumene umsekeli kamgcini isihlalo wemandlale MDC umnumzana Job Sikhala emsulwa ecaleni akade elithoniswa lokufuna ukugenqula umongameli Emmerson Mnangagwa esihlalweni okungekho emthethweni. Uthe lapho esachasisa ngesinqumo sakhe uMawadze amapholisa abikwa ijikele intuthu ehitshayo i-tear gas phandle kwedale ezama ukucitha iqhuku labasekeli be-MDC abaze ukuzosekela uSikhala duzane kakhulu lomnyango intuthu yangena phakathi yaphandla abantu bonke abakade bephakathi ababanjwe ngamandla ukuma okwesikhatshana.
Abasekeli be-MDC babelombuthano omkhulu emucheke hall emashingo wesikhumbuzo sempilo kamnumzana Tsvangirai ofikise eminyaka emibili wabhubhayo lamhlanje. Ukhansela Rodney Jele we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi ngesikhathi umuyi eyinhloko kahulumende waletha inguquko eyayisobala.
Namhlanje siyamkhumbula ubaba, sikhumbula imisebenzi ayenzayo, sikhumbula ukuthi wabisa inkululeko wabo ngesikhathi se-inclusive government. Lapha abantu sebephelele but wangenela abantu bathola ukuhlala kuhle ngoba wayelesifiso sokuthi ahlanganise abantu beZimbabwe kube lokuthula elizweni lethu, wayelwela abantu beZimbabwe.
Omunye ongukansila webandla le-MDC Alliance unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi umnumzana Tsvangirai ubatshiyele umlando wokuletha inkululeko bahlenge abantu beZimbabwe ekuhluphekeni.
Mangikhuluma ngoMorgan Tsvangirai ngikhumbula umkhokheli obesifisela ukuba leZimbabwe engcono ube ngumlweli wenkululeko.
Kodwa umnumzana Patron Xaba owebandla leMthwakazi Republic Party uthi ngaphandle kokuletha ukusetshenziswa kwedola leMelika akayibonanga inguquko enkulu.
UMorgan Tsvangirai wehluke kulabanye opresident ababakhona ngesikhathi sikamongameli uMgabe nomongameli uMnangagwa ngenxa yokuthi ngesikhathi sakhe se-inclusive government kwaba loshintsho lokusebenzisa i-US dollar. Ngaphandle kwalokho umbuso wabo uyefana.
Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF kobulawayo umangalise abaningi ngokuncuma uTsvangirai.
Ube ngumuntu olozelo nesihawu Lokho kwabonakala ngokuvuma ukuthi usetshenzwe ndawonye ngesikhathi sohulumende omanyano. Lapho ubaba uTsvangirai akhetha khona ukuthi hayi, lanxa kuthiwe khona abantu bangatshiyana ngemibono kodwa athi kodwa yena wakhetha ukuthi ufake abantu kuqala udubo lulungiswe umumo welizwe ulungiswe. Sengimbona kathesi ukuthi abekho abantu abanjalo kathesi ku-opposition la.
Laloba iningi likaZulu limncoma ngemisebenzi yakhe, abanye bayasola bethi nga ukhona lamhlanje ngabe akulanguquko, nanku lokhu kuliwa ebandleni alisungulayo kusukela ekubhubheni kwakhe. Lokhu kuthiwa ngumnumzana Albert Chabalala, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyambona ukuthi ngabe kukhona angabe wakutshintsha ezimpilweni zethu. Ngokokuqala vele ngabe ama-elections ka-2018 wadliwa. Okwesibili, uTsvangirai kusegcekeni ukuthi wachiya izinto ezimbi. Ama-traits angikhona sasiwabona kathi sasenziwa nguChamisa. That undemocratic space abayicreatayo uChamisa ulokhu eqhubeka ngayo kathesi kuyaliwe ephathini yabo, akula ntoko. So akula nto ayingayitshintsha khona empilweni zabantu.
Iningi labantu liyayincoma imisebenzi kaTsvangirai ngesibindi sokumelana lombuso weZANU-PF, kodwa kulabanye abamsolayo ngendima ayidlalayo ekuhlubukeni kwabanye asungula labo iMDC ka-1999. Kusukela besehlukana labo umnumzana weOsimane Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Job Sikhala, khathesi ukungena ebukhokheleni okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa kwakhokhelela ekuhlubukeni kukankosazana Thokozani Khuphe. Ngimele Studio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile, sixoliseke balaleli. Udaba lolu belungokuthi usungumnyaka wesibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Abasekeli beMDC elizweni lonke jikelele bathi leli kwakuliqhawe elingathandabuzwayo owayekwazi ukunanza izikhalazo zabantu. Kodwa-ke kulabanye abakholwa ukuthi ubengeke aguqule impilo zabantu, nanku labachiyayo ebafakile ezikhundleni lokhu bezehlulekela ukuletha umahluko kuZulu. Abenhlanganiso ebona ngezoncedo lokudla emhlabeni jikelele, abe World Food Program WFP, bathi bazaqhubeka benceda eZimbabwe ukulwisana lodubo lwendlala ebantwini basemaphandleni kunye lemadolobheni. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabe-WFP lentatheli zindaba, lapho umsekeli womqondisi unkosikazi Valerie Guaneri aveze ukuba udubo lwendlala eZimbabwe ludinga ukusebenzelana kwenhlanganiso ezitshiyeneyo lohulumende. Unkosikazi Guaneri owake wasebenza eZimbabwe phakathi komnyaka ka-2004 kusiya ku-2006 ube eselizweni okweviki wazise ukuba unanzelele ukuthi isimo sendlala sibi.
Coming back to the country for the first time in 13 years, I have been able to, on the one hand, see that some of these challenges have resurfaced or persist.
Kuza elizweni leli okokuqala ngemva kweminyaka eminingi, ngibona sokulendubo eziningi. Ilizwe selibe lokuguquka komkhathi lendlala. I-WFP isincedise kakhulu ukuba labo abaswelayo bathole ukudla. Ngibone lokhu emaphandleni eMashingo, ngibone indlala lasemadolobheni.
Kubeke sithi usizo abalupha eZimbabwe ayisilo lwemali kuphela, kodwa lugoqela ukwakhiwa kwamadamu ukuze abantu baqhubeke bezinceda ukungelani lokuthi izulu linile loba hatshi.
Food assistance, we are in the process of scaling up to reach 4 million people with urgent food assistance, so that will take a big chunk of the hunger needs in the country.
Emakhaya sifuna ukuba abantu abafika 4 million bathole ukudla. Ngibone njalo umsebenzi omkhulu owenziwa yi-WFP. Sesakhe amadamu azanceda ukuba kube lezivande lokuthelezela ukuze silwise indlala, kube labantu abalutshwane abafuna uncedo.
Umele uhulumende umnumzana Clifford Maturira uthi uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nendlala.
Yes, we have started to identify people in every community and we have started with Harare and Bulawayo.
Sesikhangele abantu kuzigaba zonke. Siqale ngeHarare lakoBulawayo. Sikhanyele ukuba sikwenza endaweni zonke emadolobheni onke ukuze bencediswe.
Kodwa ababandla aphikisayo bathi uhulumende weZANU-PF akazinikelanga ngenhliziyo yonke ukulwisana nendlala ngoba efuna abantu balambe ukuze asebenzise ukudla ukubancindezela. Liyakhuphuka inani labantu abasela ukudla emadolobheni lemaphandleni ngenxa yokungani kwezulu eleneleyo elizweni. Ingcwethi zesithi kungabe kubangelwa nangokuguquka komkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk namhlanje lapho esihlaziya isimo esiselizweni okwamanje kwezenotho ezombusazwe la kwezenhlala kahle kaZulu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, uZulu weMalawi lamhlanje uqhubekele phambili esezitaladeni etshengisela ifuna wonke amalunga e-commission eyalawula ukhetho lwanyakenye eMalawi Electoral Commission ukuthi achiye umsebenzi ngoba engaphathanga kuhle ukhetho lwanyakenye. Inani lasebefunyenwe belomkhuhlane wegcikwane le-coronavirus selizinkulungwane ezedlula amathumi ayisithupha i-63,000 kwele China labulala inkulungwane phose ezimbili i-1,700 okugoqela izisebenzi zempilakahle. Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General William Barr utshele wabomsakazo we-ABC News ukuthi akazange acelwe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayekethise isigwebo ebesethulelwe umngane wakhe uRoger Stone. Uhulumende emanyene lenhlanganiso ezizimele uthi uyaqhubeka ngokuqoqela abantu abahlala eBhinga abadilizele izindlu zabo lizulu lesikhukhula njalo balahlekelwa zimpahla ngeviki edluleyo. Lokhu kwenzakala ezalane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo ezidabuka emathebelelendi zisithi lazo ziqoqa impahla ebalisa ukudla, izembatho, imali lokunye. Iningi labantu eBhinga ikakhulu ensungwale lilahlekelwe zimpahla ngemva kwaleli zulu njalo abanye belokhu behlezi ezintabeni lakwezinye indawo eziphakemeyo besamelele usizo. Umnumzana Millions Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izihlobo zakhe eBhinga azikalutholi uncedo.
Bathi bakhalela isizo okufana njengempahla, ingubo, ukudla, yizo izinto ade bezikhalela kakhulu lezo esithi abayinazo. Kakhulu futhi labantwana besikolweni ma bengabatholela amabhuku nandani ngoba zenele ekhanda. Lolusizo lokuthi ikomishiya ukuthi indawo zokuhlala manje akunandawo zokuhlala. Njengabantu babekhalela izulu ukuthi izulu lizwe, yabona ngoba for a long time khona kunazulu vele ithibe. Njengoba beyakwazi ithithi lo eBhinga since nini government ayisibekele ithibe eBhinga. Yabona iBhinga is always too high. Poor iBhinga abantu lamanje basafundela ngaphansi kwezihlahla. Nowadays ngama-2020s abantu basafundela ngaphansi kwezihlahla.
Siyabona uhulumende esithi usetholile ukudla lezinye izembatho. Mhlawumbe khona kuzabafinyelela abanye.
Ya, kungayenzeka abanye kubafinyelele. But ngoba omunye ade ngingakhuluma nake ngizothi ukuthi uminista angazi ukwafika ukuthi kuwavakatshela kuphi kuphi indawo. I think yikho lapho sebefikinyelele ukuthola khona usizo.
Esande ukufika lapho bengatholi usizo.
It is the day before yesterday. Ngisikhuluma bezangakali totally usizo on the ground abantu ade bekhona.
Kungani usithi indawo yeBhinga inakekelwa kakhulu nguhulumeni?
From kudala uyabona kule ndlela from ukuthi iyabhuwa road etha siyabhuwa road siyabamba igokhwe. Ungayichecka kumaps ithathi
ungayibona is the third road. But ungahamba akula izimitara just road enyenzimakazi konke kufile into zikathi nihambela amanzi ngoba izinto zakudala lezi ngoba izindlela zakhona bayatsho ukuthi ezinye izindlela zifile vele total usahambele.
Okokugcina sixoxe labanye abathi baqoqa uncedo lokuhambisa ebhinga abavele emazweni achiyeneyo okufanana lele Melika, okufanana lele Bhilithane la khona ngapho kwele South Africa. Usuke wezwa yini ezinye inhlanganiso kumbizi zalwane zeZimbabwe eziqoqela abantu bebhinga ukudla?
Ya kakhulu abantu bakamthwakazi wangani bazama ukuthi besize ngoba ngiyabona bamemezele ezindaweni ezijeneyo batho ukuthi no makuthi uhlala eJoburg singaya eBeria ku-5 yo-Abeli edinga umuntu othiwa ngibanibani khonapho bebenemezela betitsho ngezindawo ezindawo ngokuhlukana kwazo.
Lo ngumnumzana Millions Nkomo esizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa esilezihlobo ezikhukhulelwe izindlu lezulu eBhinga ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 koBulawayo. Kona idale elimqoka elenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU National Council linqume ukuba izisebenzi esithola imali ephansi kumele siphiwe i-3,800 ngenyanga engamadola alikhulu elilodwa lamachumi amane $146. Linhlanganiso ivumelane njalo ukuthi kumele uhulumende abanjwe ngamandla ukuthi anqume ukuba ilizwe kumele lisebenzise iRand leSouth Africa ngoba lilesindo esiqinileyo. Ukuze sizwe okuningi lolu daba sixoxe lo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Esikukhangeleyo ukuthi kufanele sisebenzise ke iRand, yiyo imali esibona ngantwa kona istable iyabambeka. So i-General Council ke yayi-emphasize kakhulu ukuthi hayi i-position yezisebenzi yokuthi-ke inkinga esilayo phakathi kwelizwe lapha indaba yemali. So kungcono-ke ukuthi sisebenzise i-Rand ngokuthi i-Rand phela lilo silo singathi liyabambeka aso mali enzima njalo kwezomnotho siyadlelana-ke kakhulu lelizwe le-South Africa. So sibona kulula-ke ukuthi njengelizwe singa-adopta-ke iRand. Okwesibili, njengoba ama-employers lohulumende kukhanya ngani bayathikaza ukuthi basebenzise iRand, singabanika-ke ithuba elokuthi banga-stabilize elethu-ke idola-ke i-RTGS njengoba abantu batshela-ke ithuba lokwenza lokho.
Ye, manje ungasitshela ukuthi lizathatha amanyathelo bani nxa kuyukuthi uhulumende uyala ukuthi afeze izifiso zenu?
Isinqumo esokugcina ukuthi nxa kuyukuthi sicele-ke ukuthi ikhabhinethi ikhangele lokhu, asikazi ukuthi ikhabhinethi iphumelani. Sizamelela nje ukuthi besitshele, kodwa isinqumo yikuthi sikufanele siye kuzisebenzi sibatsheleke ukuthi sesilenkinga sesehlulekile-ke ukuvumelana asilungiseleneni-ke ukuzidifenda idifenda ilungelo lethu.
Lo-ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU bekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlelo Woza Friday lamhlanje sileqembu lomculo elizibiza ngokuthi Makhwapheni and Quality Superstars eliphethe idlalade lalo lesine. Untungamile Inkomo Studio 7 uyalandisa.
Iqembu leli litabuka eJolojo kodwa lihlabela liwele South Africa. Nanti ilunga lalo uShowdam Kwananzi.
Angibingelele
kibo bonke abalaleli be Studio 7 ikizwe zonke indawo lapho ufika khona lo msakazo. Ngiyabonga ukuthi ningamukele lami lapha ekhaya. Ibizwe lami ngushelter wakwaMkhwanazi, ngizalwa eTsholotsho emhlabeni.
Idlalate leli lilengoma eziyisikhombisa njalo isihloko salo sithi imnandi impilo. Ingoma lezi zigoqela ethi mamoyo mabareti kanye lethi basikili.
Akode Ambrose furuma bonya lo nyaka bafana uyathuluka lenxeba nje yeyiswa meputina bana.
Itholakala ngapi idlalate Mkhwanazi?
Leli iCD liyatholakala kithi kahle kahle ngoba sekunzima kakhulu kuyabodisa emashow. Umuntu uma engabe uyalidinga elifuna futhi uthi uzafonela ke ngumntanami kodwa ngeze inkulu mazisiza ngasemculweni. Kushuthe ngamfonela ke ku 0635498076. Ngicela ukuyiphinda 0635498076. Bese kuza ke kawami uShelter ongiyokhulumayo 0799832018.
Abalandeli ungabathiyela wapi amanzi?
Into esicelayo nje kini balandeli bethu ukuthi lani balaleli ukuthi sicela lisixhase elisikhulise njengoba sibese kuyachaza phambili ukuthi lo mculo siwucula siwuculela lina asizenzele thina uqobo.
Uphuma ke enkundleni uShelter Mkhwanazi leqembu lakhe lemakhwapheni ngale.
Nansoke ingoma indlikizane yengoma isigcobela ke uhlelo lwethu. Siyabonga Ntungamile. Yes, singakehlukani ke sikhangele ke inhloko zendaba zohlelo lwethu lwalamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlangane labenhlanganiso ezizimeleyo ezomanyano weMathebelele and Collective lamhlanje koBulawayo. Abasekeli bebandla leMDC elizweni lonke bakhumbula iminyaka emibili umkhokheli wakuqala webandla eliphikisayo leMDC umnumzana Morgan Richard Tsvangirai wabhubhayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngomvulo ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande Lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.